ngizoba lesikolo ngapha sithwele amagaphafu zabala ngoba iloko seninto ekhona lapha amatitsha amaningi kade evela ngapha emashoneni so ngapha edinga amatitsha sebaleka ngenxa yomumulo wokuthi izinto sezidura amabhasi abasakwanisa ukuthi bebuyele ngibo sebetransfer ukuthi izikolo eziningi zangikhona ngapha sebe sokusele sokola amatitsha 1-2 out of maybe kuyabe kule 14 uthole ukuthi sokusele abantu abayi-2 ama-teachers ama-local because kupa bengenisa babebuya abantu abangane sebengena imisebenzi sebehlalahlala ngapha maybe 1 year sebebuyela sebetransfera sebebalekela indleko zamabhasi
ziningi okunganani izikolo ezilodubo lona lona
ngapha ebhinga ingathi almost zonke izikolo because njengangapha kuwadi engikhona mina ngabhodi izikolo eziyi-3 yikho engathola indawo enjengetshidongo ngalesi namagonde primary school lalapha kuyi-annexe champongo ekapuba vele ngathi everywhere vele ngathi abantu labana babuya bebaningi baviswa ngapha emadebele ngathi emadebele yonke but ebhinga ngapha vele babuya babiku bafawa ngapha kathesi manje sebebuyela sebesithi indawo yangikhona ngokukhatshana la ngibo okuthi vele ukuthi kungena abantu abangapha kusayeni because government ithi kayikwanisa ukuyimploya kathesi
manje kuhamba kanjani abantwana bayenza njani njengoba siyazi ukuthi iminyaka usuze yaphela kathesi sebeyaqalisa ukubhala ama-examinations
yikho kwehlulayo kwezinye isikolo njengekabuka secondary badinga omunye abanye izakhamizi ababengama-temporal teachers sebefundisa even kuma-primary school lapho champongo lapha so kuyindlela yokuthi vele abantu abazali bona bayaxoxana belongise bebona ukuthi bahlale phansi bayabona ukuthi bayadinga amaloka abantwana abaqeda o-form 6 abanye bavela kuma-colleges sebacela ukuthi bebefundisa abana wabo then sebekhuluma ukuthi bayabe bebanika ama-bagage ngaki because imali kayikho so abantu abana babhadala abantu abayahamba legalani ebhadale temu abhadale igaloni so kuyakothule nambe inganani ukuthi abantu abangikhona ekuthole lokho yabe kubhadala ngakho
manje selike lakhuluma yini leziphathamandla zikahulumende kumbe yena u-MP
ya u-MP bayakwazi ama-MP bethu sila ama-MP abayi-2 bayakwazi into eyazakala even o-chief bayakwazi bazama ukuthi beyimele lokhu zini njengoba izinto zoba zonke zithathwa political so kunzima ukuthi bekukwanise okuyizinto angkhona vele abantu even ama-councilors abanye bayazama kwezinye indawo ukuthi ukhanya sokuyabe sokubuya abanye abantu sebebuzisisa ukuthi yena yabe kubamba njani okuyizinto angkhona ama-MP awesibile ukuthi into eyenzakala because yanti ngabantu abahlala emizini ngama-local people labo.